kwi-Super Bowl, umdlalo omkhulu owe-American football, ibhola lawela lapha eMelika. Njengabo-World Cup, i-final yakhona. Ngijayele ukuyibukela. Ngisafika ngangayisifi, ngoba ingathi ihambelana le-rugby, ngoba ibhola lakhona bayalijikelana. Kodwa kwaya, ngasembona ukuthi ngiyakhutha, ngoba bonke abantu bavele aza elekhaya elenguqu alijayelekanga.
Uthabile yini ngempumela yomdlalo lo? Wena ubusekela liphi iqembu?
Akade beku-final abe-New England, ama-Patriots. Iqembu lakhona liyaziwa ngokuqina. Lake laqhila elinye iqembu engilisapotayo ele-Atlanta, ama-Falcons, about 2 years ago. Kodwa angazi ukuthi kungani alidliwe iqembu lakhona, lingavele lifike ku-Super Bowl liyawina. So bengifuna abawinayo, bengilisapota. Bekusobali ukuthi lizawina ngoba u-quarterback wabo ongathi kusa-captain u-Tom Brady ule-experience kakhulu, so wahamba ku-final yonle Super Bowl okwezikhathi eziyisithupha 6. So vele bekusobali ukuthi bazawina.
Bekule mculo lokunye, ungathi konke kwenziwe kuhle?
Ye, kwenziwe kuhle kakhulu. Ngakuqalisa anti kuyakuhlatshelwa ama-national anthem njengombani bekuse-Atlanta, bebebize u-Gladys Knight owazalelwa khona ngale Atlanta, nguyo ohlabeleyo uqalisa. Bekukuhle kakhulu and uhlabela kuhle u-Gladys Knight, she's a legend. Incindicindi yakhona leading up to it ngabolesihlanu mgqibelo bayenza lokunye kuthiwa yi-NFL experience. Abantwana lababukeli balowo mdlalo bayabuya bathatha imfanekiso, bajika amabhola, besenze ngathi bayatrayina khona, kuthiwa yi-NFL experience. Bekukuhle njalo nabantu abaningi bayabuya kule dolobho okuyabe kulo mdlalo wonalo.
Ye, ngezinye indlela bekuphithizela ngoba bekusenziwa khonapho ohlala khona.
Ye, bekuphithizela. I-Atlanta ivelile traffic embi, ihle yaba worse. Ngabona bama-taxi nabo-Uber ayibade besenza imali. Bekungahambeki, kuphithizela kakhulu.
Siyasizwe ukuthi kule siko lokubukela lo mdlalo lokudla kwakhona.
Ukudla ngiyakulandela, ngangikulandela, kodwa mina ngiyamthanda ukuziphekela kwami. Angithandi ukuthengwayo, but abaningi bayazi-order o-pizza, ama-wings. Naya bengizowosela, so bengizowosela ngenza isithwala sami nembhida.
Abanye abahlabeleli bebesala ukuthi bayihlabela kulo mbuthano.
Ngibone ekuqineni abanye abansundu babeyalile, omunye lowana u-Cardi B ngathi usakhalathi wala uhlabela. Kodwa omunye okuthiwa ngu-Big Boy nomunye okuthiwa ngu-Travis Scott, abantu abansundu bagcine sebehlabela. So ngibona ngathi nxa bengakulanda izinguwe or mina bangicele. Kukuwe uyabuza phiwa imali, so ngulo nalo uyazikhethela, ngoba abantu kwezinye izikhathi ababambananga. Nxa umuntu elayo imali eningi angala, njengo-Rihanna think kuthiwa wala, kanti yena ule mali eningi. Kodwa u-Big Boy omunye welinye iqembu le-Atlanta ugcine ehlabela ngoba wagcina nini ukuba le-hit. So yena labo-Travis Scott abanye bayabe befuna ukwaziwa ngoba umdlalo lo ubukelwa ngumhlaba wonke, ilizwe leli lonke lomhlaba. So yi-exposure. Ye, ngathi abansundu baphathwa kubi, kodwa nxa sokuyimali mina bengingahlabela kodwa lapho.
Kodwa uyabasekela yini labo bokuguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem?
Kodwa bayaguqa, bayaxotshwa. So nxa unayo imali yakho neyokuguqa, ye, ngiyakuzwisisa. Kodwa ngibone ngathi abanye abakuzwisisanga kuhle, njengomongameli welizwe babekho ukuthi baguqelane. Wayeguqela ukuphathwa kwabantu abansundu nokudutshulwa kwabo. Ngiyamsekela kakhulu, ye, ngiyabasekela abokuguqa.